sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni, kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo umele bahlatshwe yobusitshwa babalisa abafundisi obani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi nje vele uyantenga ntenga, ungathi into nje enzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba.
Ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wecoronavirus eliqale izolo siqhubekela phambili.
Yithuba elihle elakhe unkosikazi wasana to prove a point and show ukuthi she can actually take the lead and lead her country. UMagufuli tried to be French leader, obe to some extent dictatorial. Bona bemthanda ngoba asibonani nje ukuthi yena unkosikazi wasana uzenza kanjani.
Ele Tanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukuchona kukamnumzana John Magufuli kuthanye. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi odabuka entaba zinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi ngiphazamisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abagoqela ababalisi, abafundisi lasebekhulile iJackson yokuvikela umkhuhlane wecoronavirus oluqale izolo phansi kwehlandla lesibili luqhubekela phambili elizweni, kodwa bakhanya belokhu bebalutshwana abavuma ukuhlatshwa. Izolo kuhlatshwe abantu abangamakhulu phose amane 395 kuphela asebehlatshwe elizweni lonke kusukela lolu hlelo lwasungulwa kumaviki amane edluleyo. Sebezinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 okulinani eliphansi kakhulu ngokutsho kwengcwethi ezibona ngezempila kahle. Uhlelo lokuhlaba iJackson esibili labo abahlatshwe yakuqala ngenyanga edluleyo abagoqela odokotela, abongi lomsekeli kamongameli njalo engumphathi intambo yezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga lalo luqale izolo. Okumangalisa abaningi ukuthi kungani umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu engakahlatshwa ijekiseni yakwele China le, lanxa ebethembisile ukuthi uzahlatshwa ndawonye labaphathi ntambo bakahulumende wakhe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla, waqala ngokumbuza ukuthi sehlatshiwe yini njengoba abakhokheli bamasonto labo sebehlatshwa.
Mina ngowami kangikahlatshwa ngezizathu zona lezi eziningi ezijiyeneyo zokuthi kasikezwe isimemezelo esiqonde sokuthi abantu abathize ngababuye bazohlatshwa endaweni ethize. Ngobana kukhanya ngathi indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni, kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo umele bahlatshwe yobusithwa babalisa abafundisi obani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi vele uyantenga ntenga, ungathi into nje enzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba. Angaboni lo yedwa osehlatshiwe. Njalo labazalwane labo ngokunjalo asikababoni abagijimela ukuthi bahlatshwe. Hayi, besingakahlatshwa njalo lo mkhosi okuthi sehlatshelwa ngaphi nje abafundisi labanye besingakawuzwa.
So kulenyanga abantu besatshwa ikakhulu abezempila kahle, kodwa amanani alokhe ephansi. Njengoba sokuhlatshwa lina abafundisi, ababalisi labanye, ubona kusiba lobubelo na?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu le ivele ingathi iyakhathaza. Udubo yikuthi yena uhulumende lo logatsha lwezenhlala kahle kabazange bazinika isikhathi sokuthi basakaze bafundise abantu ukuthi kungani kumele bahlatshwe yona le ijekiseni iSinopharm ekhanya abantu bengayithembi kangako ngokuthi ivela kwele China, iChina kuleli lizwe kayisilo lizwe likhangelelwe kuhle kakhulu ngabantu abaningi ngaphandle kweziphatha amandla zikahulumende ngoba ingxa kukhona abakuzuza khona ngoba bangagula abanye bakhona bagijimela kona ukuthi bayekelatshwa khonale kodwa oluningi lolu lumadolo nzima ngayona le ivaccine esainofarm ngobana kakucaci kahle ukuthi iyalungiswa njani iyapasiswa ngaphi izitatamende zabo-World Health Organization zokuthi ivaccine sibili hhayi kungathi kuyasilela njalo kanti ungakhohlwa ukuthi sikhuluma njenganamhlanje nje iningi lezokuphatha amandla zikahulumende azikahlatshwa leyo jekiseni sokuze kuthiwa sekubuye eyinye abantu sebeze bephindwa ihlandla lesibili yizo izinto ezitholisa abantu ukuthi kathi zona ezikhulu labakhokheli labaphathi belizwe leli badondiswa yini ukuthi bayehlatshwa njengekhabhinethi kamongameli layo umongameli yini beyingahlatshwa
lo ngumfundisi Thandeko Zintimkandla isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu luhamba kuhle uthe njalo abezempilakahle sebevuma ukuhlatshwa ngobuningi babo Namhlanje ubulawayo unanze ilanga lokuqakathekiswa kwabesifazana ele International Women's Day lapho inhlanganiso ezivalisa Internews sites amakhosikazi media le Girls Table abaqoqe umbuthano wokuxoxisana labesifazana abakumsebenzi eqakathekileyo ngesikhathi se-COVID-19 bebonisana ngabahlanganela kho lokuba inyathelo bani abangalithatha ukuzivikela kulumkhuhlane uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo
abesifazana abakumsebenzi oqakathekileyo abangama-frontline workers bathi bekungelula njalo lokho kungelula ukusebenza ngapha bechayisa besiya emakhaya ngoba becatshangelwa ukuba bamemethekisa igcikwane le-COVID-19 unkosikazi noMathemba Mhlanga ongumongikazi ngomunye obhekane lobandlululo esibholaneni
mina njengoyi-frontline worker ekuseni nje ngisiya esibholaneni ngahamba thatha amabhakethi labantu abami sihambe esibholaneni wonke umuntu ade sesibholane bahle bacomplaina bengikhangele ngibona ukuthi abantu bakhuluma ngami nxiba abantu bazixoxela nje ngifika lami ngithi ngifake ibhakethi lami ku-queue njengoba kuyabe kule queue bonke vele omunye lomunye bengafuni ukuthi asondele eduzane lami bonke bahle bathatha amabhakethi bahamba so ngazibuza ukuthi kati lakhanya lingibalekela sokwenze njani bakhanya becomplaina besithi ngangcono kuye kukhulunywa kukhansela ukuthi abantu laba bengaphiwa mangcono baphiwa amanzi besezindlini ngoba kuzagcina sekubangela ukuthi lathi sithole i-COVID
intatheli izindaba yesayithi engene umhlangano walamuhla owasila kulolu bhubhano unkosikazi Abigail Khuphe uthi kuqakathekile ukuba ama-frontline workers bathole usizo
but ama-frontline workers fanele athole i-counseling ngoba indaba le ye-COVID le it's psychologically draining and emotional draining ama-frontline workers njani sihamba we mix with people nsuku zonke and yabe ungakwazi ukuthi umuntu othintane naye ohlangane laye ulayo i-COVID kumbe kalayo nasuhamba endlini uyafuthela abanye mbawubatheleli so it's emotionally draining. I think uhulumende or ama organizations abasebenzelayo abone ukuthi kuyaba lama counseling services.
Unkosikazi sitshengisiwe siziba uSenior Health Promotion Officer kuCouncil yakoBulawayo upha umbono wakhe ngejekiseni le-vaccine.
Ngiyathanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi labo bahlabe. Siyazi ukuthi kulama misinformation ekade sekuletha kakhulu. Abantu bengelashwa nge-vaccine kodwa mna engibhalisela khona ukuthi sengihlabile I never had any problem so kuqakathekileyo ukuthi sonke sihlabe but nxa usuhlabile akutsho ukuthi akufanelanga siqhubekele phambili singasayenzi i-prevention
unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo emakhosikazi media ukhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso kwabesilisa ngokuphathelane le-International Women's Day
obaba siyabadinga ukuthi basimele ngobubandlululo oluningi esihlangana lalo izikhathi eziningi obaba yibo abalamandla okuthi baluqede ngoba yibo abaphethe izintambo endaweni eziningi ngakho-ke siyacela ukuthi khona basebenzise labamazwi abo okungabaphakami basikhulumele bakhulumele lamantombazana angawabo bakhulumele onina labodadewabo ukuze sonke singumphakathi silingane sithuthukise izigaba zethu.
Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomhlaba ethi Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Kuthi elizweni isithi Women's Rights to Decision Making Vital in the Fight Against COVID-19 Pandemic. Emizameni yokugcwalisa lezi ndikimba inhlanganiso ye-European Union isifake inkulungwane ezingamashumi amabili lanye amadola eMelika i-$21 million ezasebenza kunhlelo zokuqala zokuzama ukumelana lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana eZimbabwe. Uhlelo lwabe-European Union olwezi Spotlight Initiative luqhutshwa phansi kolokulwisana lodlame oluqondiswe kwabesifazana lamantombazana kunhlelo ze-Sustainable Development Goal 5 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ele Tanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukushona kukamnumzana John Magufuli Buthane obephethe leso isikhundla. Umufi ubese kuhlandla lakhe lesibili lokubusa, njalo unkosikazi Hassan ukhangelelwe ukuphatha intambo zombuso kuze kufike umnyaka ka-2025. Umongameli Hassan ngawokuqala wesifazana ukuba ngumongameli kwele Tanzania, njalo uke waphatha izikhundla ezimqoka kuhulumende walelo lizwe. Iningi emhlabeni jikelele lilokhu liduduza ele Tanzania, njalo umongameli Hassan ubikwa isithi umufi umnumzana Magufuli uzangcwatshwa mhla ka-25 ngeviki ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umsasino Joyce owe Malawi naye wangena ngenxa ukuthi wakufe president. But what happens ngoba kulokungahloniphi abantu abangomama e-Africa, uJoyce siyambona waphanga wakhushwa futhi sokubuyelwe ku-election. So i-Africa ungathi naye kabi ready for ama women leaders, and lokho kukhozwa kubangelwa ikwehluleka kwethu nje ukukhohlwa ngezolo lapho omama babebhekelwe khona ukuthi abasibo abangabusa. So asibhekeni-ke sibone yithuba elihle elakhe unkosikazi uHassan to prove a point and show ukuthi she can actually take the lead and lead her country. Umagufuli tried to be this different leader, obe to some extent dictatorial, perhaps out of anger ngokubona abanye abakhokheli besehluleka. So abantu be-Tanzania ke manje bakhangelele ukuthi perhaps bathole something different, although bona babemthanda ngoba obesilwa kakhulu le corruption lento esifana nalezo. Asiboneni-ke ukuthi yena unkosikazi Hassan uzoyenza kanjani.
Singathini ngokunye okwakuthiwo ngumnumzana Magufuli, kulabanye abakhanya babemthanda njalo abanye ababemsola. Sesikhangela kwezamalungelo oluntu kanye lekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19.
Umagufuli ngumuntu obe ledlabuzane elihle kakhulu and lokuzonda ukugwala. Idlabuzane lakhe leli lokuzonda kwakhe bekuphuma ekuboneni ububi obe busenziwa elizweni lakhe nasezwenikazini le-Africa in general, okule poor leadership khona. A very good example is kuthiwa khona nge-psychology ye-anger engingayishare nawe nje yokuthi if ubona ukuthi uyihlwe isahluleke, uyihlwe eshaya unyoko, uyihlwe esidakwa, uyihlwe senza zonke izinto zokwehluleka, wena bese umzondela, okujayele ukwenzakala yikuthi ugcine usenza amaphutha ayedlula wakhe. Uyihlwe ehambe edlala laphana esenzani, wena umkwatele ubaba wayisahluleke, ubuya ne-anger kuleso space, bese ufika nje uveze i-anger uzufe, ube worse than ubaba wakho. Umkhulu usiqhegu usumenza inkalakatha yomuntu. So even naku leadership kufuna umuntu obuya esober ezitshela ukuthi he is part of a bigger system and is going to work with others to change the system. So I think uMagufuli wehluleke khona apho, wagcine se umuntu uyabona utshengisi wabona dictatorship kakhulu, wasesehluleka ukuba again diplomatic about i-COVID-19. So you cannot do that work ukwa uzwandile. And we are not saying ukuthi ubulewe yiyo ngoba asila proof asibo dokotela thina, but we are just saying for his country he invited the wrong attention.
Lo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecobongula ezambusazwe sixoxela ese South Africa. Live Talk namhlanje sikhangela udaba lwejekiseni ye COVID-19 vaccine eyokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Ziyakhala iziphepheli ezihlala eDurban Camp kwele Botswana ezithi zibiselwa ngenkani ekhaya inhlanganiso yobona ngokuvikela iziphepheli e United Nations High Commission for Refugees. Uhulumende wakwale Botswana kanye lo eZimbabwe okwamanje sokubiselwe abanye ekhaya abathi babalekela ukuchaywa ngabalandeli bebandla lezanu PF. Kulabanye njalo abafisa ukubuyela ekhaya bekhululekile. Ake sizwe umnumzana na Weston Chibi ekhuluma ngodaba lolu lo Kips Dube we Studio 7.
Abantu ba forced ukuthi baphenduke ekhaya. Akona umuntu ovumayo ukubuleka ubuyele ekhaya. Wonke umuntu vele labahambileyo abanye bakambe ngemani, thina siyahamba ngemani next week. Akona umuntu ovumayo ukuhamba. But ngenxa yokuthi sabona ama Namibians ukuthi bathithwa kanjani, behamba bengela lutho bechiya zonke izinto zabo. Sibona ukuthi kungangcono sibalance lawo ama forms awe voluntary repatriation now. Sibuyele ekhaya. Ukuyafela ekhaya kungcono baba Dube. Ngoba ingcwaba lakho bazalibona abantwana labazukulu lobaku bethi angoba umdala lo lele la kungcono
singathi wena ngokutsho kwakho khonapho utsho ukuthi bani bambe ngamandla ukuthi libuyele ekhaya lingafuni
basibamba ngamandla asikwanisi ukuthi singabuyele ekhaya kathesi ngoba yinto esalibalekayo kufanele sibuyele futhi silitshele ukuthi into esalibalekelayo liyana ayiseko sicela ukuthi sibuyele ekhaya besincedise ukuthi sibuyele ekhaya not ukuthi sicela ukuthi buyelanini sokurayithi sokurayithini sina sikwazi ukuthi la masanjenzi akakagitshwa ayangezelwa but sokutshela ukuthi ama-human rights sekhona ezimbabwe angapha ama-human rights angikhona
so manje lapho uthini ucelani uncedo oludingayo lokhu ba
uncedo angisalucele baba ngoba ngilucelile ngesikhathi engibe ngilufuna ngalo alubuyanga ube sicela uncedo lokuthi bemise kancane sikhulume even lo government wethu abuye kithi asitshele ukuthi siyokuphila kanjani labantu labana esesilwa labo inkomo zethu ezazithathwayo le mbuzi yabazithatha bezidla asizazibona kumbe siyophila kanjani labantu labana babesihlasele kungaka so iluncedo besesilifuna ukuthi kumisiwe kancane at least sike sikhulumisane but kwethule baba Dube abantu sebephendukile abanye sebezaphenduka futhi asikwazi labanga balisanga ukuthi kuzoba yini
inhlanganiso ye-UNHCR ithini ngakho konke lokho
labana yibo abantu abale corruption enye nzima laba abantu labana basimisa kulo uhulumende womanyano sathi sifuna ukubuyela ekhaya bathi manini lina amaZimbabwe lizancedwa sizancedwa ngendlela bani sizanikwa sizaya kwa ku third country hi promises sila from UNHCR na leyana but namuhla sebesitshintshe sebetshela ukuthi akuna nto enisabayo futhi ilinqama low profile politicians akula nto umuntu ozali bulala mina bantshela bathi what is so special about you wena ngo Olivia Mugambi the protection officer andtshela ukuthi what is so special about you kuZimbabwe kuna abantu bali 13 million so ngingamtshela ngathi ngi special ebantwaneni bami lezihlobo zami ngabe ngingaso special kuwe langaphi but emantwaneni bami ngi special
yeye wabatshela yini ukuthi wahlaselwa khona ngale marange wabatshela ngakhona kuye
sabatshela ukuthi kathethi lezindlu asila zachiswa khona ngale ekhaya siyokuqalisa kanjani umkhono weshuro wathi uzasinika ama-tent mina uzasinika ama-tent nihlalele abantwana bayi-fixed etandeni yini uthi khona lokho siza kubona sisisekhaya so uyabona ukuthi into zangkhona ezikhulunywa ngomlomo baduba aseze uzithembe uzathemba kanjani into ekhulunywa ngomlomo kungela mbhalo okhona ukuthi umbhalo lo umnisiwe ukuthi uqinise amazwi lawo akhulunyiweyo
umnumzana Weston Chibi uhlala eDurban refugee camp kwele Botswana ubekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseDurban.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Aba Ababalisi inhlanganiso ezizimeleyo labakubandla lezanu PF bathi kumele abantu eZimbabwe basebenze ndawonye ukuze kudingwe okokuvikela abasebenza ezikolo labantwana ukwenzela ukuthi bengathaphi igcikwane le-COVID-19. Unkosazana Melissa Chingwanangwana wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe lomnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF baxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Uhulumende nxa efuna ukuthi kungabi kungahluphi phambili ngale bahlale phansi lababalisi labazali labo bonke abantu abalani lokwenza lezomfundo sivumelane sibonisane sihlanganise amakhanda sibone ukuthi singakulungisisa njani ngoba phambili ngale sizakhala ngoba ababalisi labo balambile kodwa singabazali lathi singababalisi sifuna ukuyafundisa abantu abethu lathi silabantwana abaye esikole siyafuna ukuthi izinto zihambe ngendlela so sikhalele ukuthi hayi uhulumende kabone ukuthi ungakaphambaniseki kakhulu bahlale phansi lababalisi labazali
ye so nxa behlala phansi hlalo phansi lapha kumele kukhulunyweni
siholo lababalisi ngoba ababalisi nxa kungalungisiswa ngendaba yonaleyo ababalisi abasoze bebuyele emsebenzini owesibili kukhangelisisa ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi kuvikele ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikoleni ababalisi labantwana bengavikelwa njani kunja kula malungiselelo ayenziweyo siyabuyela nje akula mntu othestiweyo izikole ezisemaphandleni azila ma-PPEs ayenelisayo siyazama ukuthi sidobhe lokhu lalokhuyana ukuthi sivale lapha lalaphana kodwa akwenelisi so uhulumende kabona ukuthi hhayi asilungisiseni iholo le ndaba zama-PPEs abantwana behambe sikwazi ukuthi nxa sibuyela emsebenzini sivikelekile njalo sithabile sithole imali eyenelisayo
golide sicala ukuze umnumzana Mthuli Ncube esithi kule surplus kubhujethi kule surplus yalokhu khanye ngazani iZimbabwe iyashaya sibulokuzwayo kwezemali kodwa phela sikuboni konke lokhu kutranslata kulokhu ukuthi ezikolo kumele kulungiswe okufunwa ngababalisi okufunwa ngabazali so abantwana baphonga untula nje ngokutho kwabo lapha baphonga untula besiye ezikolo nababalisi bathi hayi xa kunja sihambe so golide lapha kulo daba la ngena khona baba
khona kufuna ukubana ababalisi labo behambe bethambi njalo kufuna sibili ubana ama-PPEs abe khona ukwenzela ukuthi sivikele ubhubhane lolu olwe-COVID-19 lolu so into zonke lezi ziyafunakala sibili yikho sokuqakathekile sukina in all earnest khonoko okuthiwo sibili okwama-surplus kuma-budget sikubonile kwezindawo imazelwa zisebenza sesibonile a lot of development iyenzakala imigwaqo iyakhiwa amadama ayakhiwa kungaso zimali ezibolekwayo ezivela phandle kuzimali eziphuma within i-treasury yethu khonapha okuyinto enhle kathesi-ke sokumele ukuthi ngabe ulozen u-finance minister wethu abambisane-ke kuhle lowe-education lowe-labour bebone-ke ukuthi right isakasiyana ingaye emgwaqweni kuphela o enye imali kayibuye-ke ezikolo khonaphakhe so yikho i-engagement yana esifunakala kakhulu sibili ubana ama-stakeholders onke ngaphathiseke edabeni kungene bona labo abe-ministry of finance ungena abe-education ungena abe-labor kube ne-consultation evelywide
lapha sizwe umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF lo nkosazana Melissa Chingwanangwana bexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana ye-Facebook kukhasi le-VOA eNdebele Woza Friday kuliviki selomculi odabuka entaba zenduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguphazamisa usethuthele kwele South Africa izama ukuthuthukisa umculo wakhe kamasikandi asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Spanda weStudio 7
Zamisa uqale ukucula esemncane ecula ingoma zokholo futhi eqala ukukhula wangena umculo kamasikandi siyakwamukela uhlelo phazamisa
ekhaya kusendaba zinduna ebhekene. Kodwa ngokuzalwa ngizalelwe eGwanda endaweni yaseShake, ngaqala izifundo zami eJukwe. Kwasekuthi-ke ngokuya kwesikhathi-ke abazali base beyathutha besuke endaweni yaseGwanda beya endaweni yasendaba zinduna, la ngingafike ngaqhubeka futhi njalo khona ngezifundo zami. Sengifunda esikoleni okuthi inhlamba baloyi yasendaba zinduna ebhekene. Ucula ngiqale ngisesontweni.
Igama elithi Phazamisa walithola njani umfoka Sibini?
Kwakunomcimbi evilalisa, kwasekuthi ababukeli ababebuka lo mdlalo sasekuwo basuka abaningi beza kimi ukufika kwami. Kwasekuthi umfo wangima weza kimi wathi, wena ungiphazamisi imicimbi yamanye amadoda. Hhayi, lafika kanjalo lo gama nami ngase ngiyalithatha ngalisebenzisa. Ine-album langizizwa khona ngokaphazamisa, isihloko se-album sithi Emakhaya, lapho engihamba khona nenkosi emagcokami.
Ukhule ethanda umculi olodumo uBhekumuzilithuli waze wahlangana lomunye umculi kamasigande eMzansi, inkosi yamagcokama, ocula ezingeni eliphezulu, owamenza waba nomfutho wokusebenza gadalala kwezomculo.
Wangibonisa ukuthi mina ngakhona nami ukuthi ngiyimele, ngiyime ngiqhubele lesiphiwo sami. Mina kule project yami lengiyenzayo ngiyimele ngingedwa kulo msebenzi lo, ngiba ngizibiza ngophazamisa nje ngophazamisa ngingedwa.
Kunje nje ukhethiwe njengomculi osacathulayo ukuthi umculo wakhe ungene kungoma ezingamajumi amabili eziphezulu eMzansi, i-top 20. Phosela izwi ubalaleli ungakahambi Phazamisa.
Ngiyabathembisa ukuthi ngizoqhubeka ngibenzela okuhle, umculo onenhlonipho, umculo ovuselelayo. Ngiyavotelwa futhi ku-top 20 ngomgqibelo nje, ngiyozobe nginyathelana lapha ku-top 20. Labo abazobefisa mebukwazi ngami befisa mebe ngizoshiya amanamba, amanamba athi 061-281-0604. Ngiyabonga sana, ngibonge njalo futhi nakubalaleli.
Besili Phazamisa ngomculo omnandi kaPhazamisa, umculi kaMasigandi obenguye esigwejiselayo namhlanje kuhlelo Woza Woza Friday. Igama lami ngenza Jesus Banda, libe nempela kasonto emnandi.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eliqale izolo liqhubekela phambili. ELeTanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukutshona kukamnumzana John Magufuli Buthange. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi odabuka intaba zinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguPhazamisa. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.